Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Siyabonga Thanono Kawande. Lingalivuka njani sulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 12 Ncwabakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa ancitsha imvumo inhlanganiso ye Crisis in Zimbabwe Coalition yokutshengisela kukaZulu obekukhangelelwe ukwenziwa lamuhla phezu kokonakala kwemnotho welizwe.
Imkhankaso uqhubeka usiya phambili kuhle kakhulu lanxa ibandla lezana iPF livele lisenza khonoko okuvele kujayele yini evele jalo ukwenza ukuba lizame ukuba lethusele abantu
yisiphtp esigabeni sebulilima lapho okulokhetho lwama-by elections okudinga amakhansila amathathu ekuqaleni kwenyanga ezayo.
Ukhankasa ukwaqalisi ngoba akukakhethwa amakhandi wakuthi kungakhethwa amakhandidesi-ke yiwo ahamba phambili sekhankasa.
Umchuchisi welizwe leMelika umnumzana Merrick Garland uthi ugatsha lwakhe solucele umthethwandaba ukuthi uveze okwatholakala emzini kamnumzana Donald Trump ngamapholisa e-FBI ngolwesibili.
Bona ngathi kulento sibili enkulu efihliweyo khonaphana eyafihlakalayo khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa izolo ancithe imvumo yenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition eyokuthi uZulu atshengisele lamuhla phezu kokonakala kumnotho welizwe. Encwadini elotshwe nguChief Superintendent G. Moyo, amapholisa athi amukela incwadi ye-crisis esicelo sokutshengisela mhlazi ku-5 kuyona le inyanga, kodwa abasoze baphiwe imvumo ngoba umbuthano wabo wephula isisekelo sombuso welizwe esithi lapho abafuna ukutshengisela khona duze ledale lephalamende akuvunyelwa. Kodwa inhlanganiso ye-crisis ithi izaphikisa isinqumo lesi emthethwandaba. Yisiphithiphithi esigabeni sebulilima eMathebeleland South lapho okulukhetho lwama-by elections okudinga amakhansila amathathu ekuqaleni kwenyanga ezayo. Kulabamela amabandla ambalwa abazancintisa kulolukhetho begcwalisisa izikhundla ezathiwa ngokhansila bezanu-PF omnumzana Tony Mlotshwa, Ntungamili Dube kanye lowabhubhayo umnumzana Delani Mabhena. Lolu khetho lukhangelelwe ngeso lokhozi ngabanengi ngoba impumela yalo izatshengisa ukuthi ukhetho lwelizwe jikelele olomnyaka ozayo luzahamba njani esigabeni seMathebeleland South sona esandise ukuthathwa libandla leZANU-PF. Sixoxe lesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change esigabeni seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela ukuze sizwe okwenzakalayo esigabeni lesi.
Imkhankaso uqhubeka usiya phambili kuhle kakhulu lanxa ibandla leZANU-PF livele lisenza khonoko okuvele kujayele yini evele jalo ukwenza ukuba lizame ukuba lethusele abantu, lizame ukuba lithenge abantu ngezinye izinto ezithize ezivele zingelani lekusasa yabantu. Bathenga abantu ngomumbu, bathenga abantu ngokudla, bathenge nje abantu ngento nje ezincane ezinye ezishiyeneyo ezingelani lekusasa yabo. Kodwa thina njengebandla le-CCC elikhokhela ngubaba u-advocate Nelson Chamisa silapha eMathebeleland South siqhubeka sitshela abantu belibulilima into ezabanika ikusasa. Siqhubeka sibatshela, sibathembisa ithemba lokuba ma bevotela leli bandla ikusasa yebulilima izabangcono, ikusasa yeZimbabwe izabangcono nje jikelele. Akukabi lokunye nje okuthize okukhona mhlawumbe esingathi kuyasimisa ukukhankasa, sikhankasa ngendlela ekhululekileyo kwakhathesi sitshela abantu iqiniso.
iqiniso.
Ungasitshela ukuthi amalunga ebandla lenu ancintisayo akhethwa njani?
Msakazi, thina njengebandla le CCC silendlela entsha yokwenza izinto, mhlawumbe indlela ehlukile ngendlela esasenza ngayo sesilibandla esasilibiza ukuthi CMDC. Okwakulezi insuku sikhuluma ngento esithi yi-community candidate. Umuntu ofuna ukumela ibandla lethu le-CCC asomuntu mhlawumbe kuphela oyabe ewumuntu owaziwayo ebandleni kumbe kuma-structures kumbe kumalunga ebandla. Ngumuntu oyabe emele isigaba ikosithi community candidate. Leso sigaba afisa ukusimela kumbe ngu-MP kumbe ngu-council kufuze abe ngumuntu wabandla. Yikho okuqakathekileyo njalo la ma-candidates sawakhetha sisebenzisa leyo criteria kumbe leyo ndlela ukuba abe ngumuntu wabantu, abe ngumuntu osuka ebantwini. Abanye balaba bantu ngabantu abavele besebenza ezigabeni besenza intuthuko. Kulomama ongukandidate wethu kawadi 16 ngumama ovele esuka ebantwini, ovele phatheke endabeni zentuthuko esigabeni, ovele engumuntu owaziwayo esigabeni. Kulobaba uEphraim Moyo laye ovele ungumfundisi esigabeni, uvele ngumuntu wabantu, umuntu othandwa ngabantu, umuntu ohlonitshwa ngabantu. Bonke ubaba babili ngoEphraim Moyo ngabantu abathandwa ngabantu esigabeni, kungelani nokuba bebevelele ngabantu abasebandleni ngibalezikhundla thize abazibambile ebandleni. Siye ebantwini sabuza abantu ukuthi kati lina livele lingabantu bakawadi 1 bakawadi 14 lowadi 16 lifuna ukuthi ubani uzibani abe ngukandidenti kakhansela. Ikwesikwenzileyo msakazi.
Ikhona yini inkokheli emqoka efana lomongameli webandla ezafika khona ngapho ukuzophathisa ukukhankasa?
Ubukhokheli silabo, ubukhokheli obuqotho, ubukhokheli be-CCC lapha kwelemandebeleni nobukhokheli belizwe lonke jikelele. Silobaba uVice President uProfessor Wilson Ncube sileqiniso kwaye emalangeni amalutshwana azayo uzafinyelela njengomuntu ovele eseduzane, afinyelele ebulelima aye kukhuluma labantu abakhuthaze ukuba bavotele ama-candidates awe-CCC lapha ebulelima kulawa mawadi ancintisa ubukhansela. So ubukhokheli bukhona, asonto esingamhlawumbe esingayithandabuza mbe singayicabangela. Silabo ubukhokheli obuqotho, ubukhokheli obuzafike bukhulume imeseji yethu esilayo njengeparty kumbe njengenhlanganiso imovement ye-CCC ukuba sithembisane uyiphumehluko esizawudala masiqathanisa nomzamo mbe lokwenza kwezanu-PF.
Alo ke ngumnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change esigabeni seMathabeleland South. Ubexoxa le-Studio 7 eseFilabusi. Sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zamanye amabandla azancintisa, kodwa njengoba i-Studio 7 ingasekeli hlangothi, sizaqhubeka sibadinga ukuze basethulele abalakho. Kusenjalo usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla seZanu PF umnumzana Chinga Dube ochasisa ngenhlelo zebandla lakhe ezokulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo koBulawayo.
Ukakaza ukaqalisi ngoba akukakhethwa amakandidate. Kwakuthi kungakhethwa amakandidate ke yiwo ahamba phambili sekhankasa. Babe uyikhonokho nje umsebenzi yepathi evelikhona.
Sezwa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi abantu ngezigaba ngezigaba belungise ama-structures. Ngingathi aweni koBulawayo khonapho aqinile yini?
Hayi, mina zingake ngiluthi aqinile kumbe awikhi, kodwa-ke siyenza lokho okumele kwenziwe. Lokho kumele kwenziwe sizabona sokufika wena ama-election ukuthi aqinile kumbe aqinanga. Njalo sokuphuma khona sibili ukuncintisana okupheleleyo okwama-election. Utsho ngomlomo ungazithole ezukuthi sihamba njani.
Abantu bayakhonona ukuthi hayi impilo yilokhu isiba lukhuni kwezomnotho. Ibone ngani ibandla lezanu PF lizanqoba yini kukhetho oluzayo? Sesikhangela isimo somnotho welizwe.
Lokho kumele umuntu ayebaphostoli abaprofethi ungakuwazi ukuthi kuyahamba kuthini. Sikubona sokwenzakele kuphela. Ufuna izanuse sihlezi itshele ukuthi hayi lina uyalala ngesisu laba ba wina, laba ba onke loko uzima. Ewo kudume ngoba. Abantu phela bakhulumi bonke ukuthi bafuna ukuya ngapi. Ngenxa yokuvota bakhuluma ukuthi bavotela bani. Ngibona sokuphuma ama-results kuphela.
Mhlawumbe impawu ziyabonisa ukuthi hayi, umuntu nxa abanye besithi uyehluleka ukubusa, kutsho ukuthi sebezamkhupha esihlaleni. Bevotela bani. Ngoba siyabona khona amanye amabandla njengabo-Citizens Coalition for Change labo-MDC.
Yikho phela ukuthi mina lokho sikubona sokwenzakele. Akithi bonke bangena ebhokisini. Abantu bakhethe. Kodwa umuntu angakutshela ukuthi mina nginje. Even egqoke i-uniform yezanu noma e-CCC. Angakutshela ukuthi uyavota kwavotela bani. Ngoba kusenhlizweni yakhe. Ahambe egqoke i-uniform etshengisa abantu ukuthi mina ngiyilokho. Kanti ayisilo ngoba enhlizweni yakhe ayisikho lokho. So kubonakala kuphela sokuze kwaqedela lokho watshengisa ukuthi onguye oqobileyo mbani. Kodwa sithi kathi abantu sasikade sithi bagwisi labo kathi sokwehlule ngaphi enqele hayi sisiratho njalo ukuthi kade sibiza abantu umarali kugcwale ukuthi phambi kathi sesehluleke ngani. Sonke asazi lutho labo lathi asazi.
Alo ke ngumnumzana Chinga Dube isiphathamandla sebandla lezwano PF kobulawayo. Usithandekile uphinde waxoxa lonkosazana Memory Ndlovu, umsekeli kamgcini sihlalo wabatsha kubandla le-CCC kobulawayo. Yena othi baphakathi kokukhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota.
Sikhuthaza wonke umuntu ikakhulu abasakhulayo yibo abanengi kakhulu abangaka register ukuvota. Abasakhulayo kungumlando wethu ukulungisisa ikusasa lethu elizweni. Ngakho siyabakhuthaza kakhulu ukuba bebe lingxenye lokhetho oluzayo ngo-2023. Sibhode wonke ama-constituency kobulawayo njalo lakhathesi lolu hlelo lulokhu luqhubekela phambili alukapheli ukubana sikhuthaze uzulu wonke kobulawayo ukuthi babe ngama-registered voters ngoba kulilungelo lomuntu wonke ukuvota lokuthi silungiselele ikusasa lethu elilempilakahle ikakhulu kubontanga. Uhlupho olukhona ngama-by-elections ludlame lezwane PF endaweni zeMathebeleland South. Zikhona indawo lapho abantu abayaliswa ukufika khona. Lokudla kuqhutshelwa ngokuthi uphethe ikhadi liphi. Njalo lo hulumende wethusela induna zethu. Lokhu kusisho ukuthi ukunqoba kwethu akutsho ukuthi ukhetho lukhululekile.
Alo ke ngunkosazana Memory Ndlovu isiphathamandla sebandla le-CCC kobulawayo obeqoxa icingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi usibalukhulu webhanga lesizwe ele-reserve umnumzana John Mangudya uthi sokuzasungulwa imali yegolide elentengo ephansi engamadola aphansi kwamakhulu amabili US$188.48 ngayinye. Imali yegolide le ethiwa imosi wayathunya ebivele ikhona ibibiza amadola afika phose inkulungwane ezimbili US$1,884 ngayinye. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi ukusilela kwamanzi edolobheni lakobulawayo sokuhlasele izibhedlela zempilo le-United Bulawayo Hospitals. Umanisipala wakobulawayo uqale ngeviki edluleyo ukuhaba amanzi ngokuwacitsha okwensuku ezimbalwa ngeviki. Leli phephandaba lithi ezinye izigulane zilethelwa amanzi izihlobo esibhedlela. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ongumphathintambo njalo wezempilakahle usehlawuliswe imali engamadola zinkulungwane ezifika phose isigidi esisodwa $800,000 ngemva kokumangalelwa ngomunye umama owayezithwele waswela. Unkosikazi Valerie Chibaya uthi waya esibhedlela seSali Mugabe Hospital odokotela bala kumelapha waze waswela ngalokho wasesiya emthethwandaba. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sarabanani basakazi ve-Studio 7. Ngithi mphawule ngabantu bakithi kwamthwakazi. Ngiza sihlala besola besola i-CCC iyafana lezanu PF. Ngokwazi kwami i-CCC ayekaze iliphathe ilizwe, ayekaze lithole lelo thuba lokuthi iphathe. Manje sesiyazi njani ukuthi iyafana lezanu PF ngoba ayekaze lithole lelo thuba. Kwaye singayiniki nje i-one term sibone ukuthi abanashintsho abazaluletha na kulokuthi sihle sibajaje sithi bayafana lezanu PF ngoba umholi wayo engumhlobo oyi-one labaholi bezanu PF. Ngicabanga ukuthi siyaphazama lapho abantu bakithi. Njalo ngilokuzwa esikhathini esiningi abantu bakithi ngapha bethi uchamisa wathatha amashona wasusale Harare zwaletha kwaBulawayo. Ngicabanga ukuthi ngokwazi kwami bantu bakithi abaholi bethu emphakathini abakhethwa ngumholi wephathi kumbe ngabaholi bephathi. Ama branch asuke akuleyo province or akuleyo constituency yiwo akhetha uholi baleyo ndawo. So kwaBulawayo laphana masho ukuthi kugcwele amashona, asingablame umholi wephathi or singablame umholi we-CCC. Kufanele sibleme abaholi abakhona lapho kuleyo ndawo ngoba yiwo abakhetha lo muntu ukuthi abe yi-candidate. Asomholi wephathi onguye oletha abantu lapha. Siyabe siyibamba wrong uma siyibamba ngaleyo ndlela. Even nasemakhaya, ama-councillors esiphethwele emakhaya asike khethwe yibuholi balelo qembu khona lapho kuleso sigaba. Akusuki umholi khona leyo phezulu ezokhetha umuntu ngapha ayike ayenzeki leyo. Thina abantu emphakathini nje sikhetha labo bantu. So lokho ukuthi kuthe ukuchamisa ngosuka lamashona ezowabeka laphana kobula ezowafaka laphana kobula asiloqiniso lelo bantu bakhe. Abantu afanele sibasole makuthi siyabasola. Asisole nina abaholi abakhona phana kobulawayo yibo ababefaka labo bantu. Ngiyabonga.
Salibonani bantu bakaStudio 7 lakanye labalaleli bonke nje. Ngithanda ukuphendula lo samfana lo wathi abantu bakamthwakazi baphomba ukhonkotha njengezinja bakhonkotha ebunyameni. Ya lokumbula izala lezelo emathebelelende sawuthi lezala lezelo yalibuyele kibo ncanga ukuthi lindebela litshinto yalo le liyenzayo le. Thina abanye asidliswanga njengabo phela sidliswanga thina ukuthi sesingaphomba ukulahleka nje siphomba ukuthi ye lento i-MRP wrong into eyenzayo. Hayi hayi ayasidliswanga thina nanxa bedlisiwe bavotele uchamisa umbizani PF. Bechiyane vele umuntu vele engalingi vele thi siyilokhu zeni MRP wrong kumbe ethi umthwakazi wrong. Hayi vele sifunda kukuzwa uStudio 7 athina zange sibagxeke vele khonapho.
Njani njani kuStudio 7? Hayi siyasiziphilele siziphilele sibili. Umnankagwa sesesaba sibili sesesaba ikwesithi abantu aletha imbhobho ngeva kuzwe baba kuzisiso mbenzweni walethi mbhobho abalayo. Kwesaba ngoba bese singena ekhethweni phela sesesaba uyakwazi ukuthi yena vele uzadliwa. Manje ukuthi alokhu ze athi amasosha aphumanile badubula futhi uyakwazi ukuthi kungacasa kusuka le civil war wabantu bayesebebisela khathesabo sebehlekaniphile vele. Uyesaba undodalwa esaba vele sephelelwe ukuthi lamangala nje kwelinye ilanga kuthiwa ufaka izikotsho eHarare etawuni ekhala izikotsho etawuni kanti impompi zamanzi ke ifaka lezikotsho etawuni. Xegulela amadoda. Hayi
sayibonani sayibonani maZimbabwe, igama lami noWashington Mehlukanisincube. Kodwa ma sikhangela iZimbabwe yalwelwa but kunzima kakhulu ngoba liyabungazwa lelo langa kodwa akula lutho olungazwa ngoba abantu ma ungakhangela nje idola leZimbabwe akula mntu oliphethe eZimbabwe akula nje lolifunayo. Manje sithi sibungazane mawukhangela khona manje eKenya sebemkhiphile umongameli ngoba kuyabonakala ukuthi kulamaphutha laye owenzayo. So sebemkhiphile bakhetha umongameli awabona ukuthi ingancedisa ilizwe. Khona manje eZimbabwe akula lutho olukhona, alukho phela nje akula lutho. So kodwa siyabungaza lelo langa lamabutho ngoba yebo kwaliwa and then batholakala yona leyo nkululeko eyakhulula abanye but abanye bengakhululeka. So kuyinto ebuhlungu kakhulu. ngathi lati singamaZimbabwe singake sibambane sibone ukuthi singasebenza njani ke sizikhululeni thina ngoba hayi mina ngibona ezaphuye mhlawumbe engazama isincedise kulelo lokuzeni ngoba ma kungawena yona le i-CCC ngoba inenhlanhla yabantu kodwa ngicabanga ukuthi angeke siyiphumelele bazayo iRoba futhi
ngibingelele msakazi ngibingelele msakazi wami omuhle ngibulise la kubalaleli bonke msakazi usijumba okukhulumayo msakazi wami msakazi uphu ezwa msakazi akalamule ngale msakazi ngale ngakugodlwayo ngale sizwa bethi kukhona othiga othiga mtanda lawo sebehuquluza umnotho wakugodlwayo ngale bathatha inkomo ngale aphuthume ngale ngoba le nto yabo lena hayi angiboni sebeza mina ngingusijumba ayikho le nto yabo leyo bazothatha nje baluta nje umnotho wethu inkomo zethu lapho bafuna uhamba nazo le kude le lakithi le so azingahambi lezo nkomo labo thika akaphuthumi ueza lapho akaphuthumi usibanda lapho sifuna ukubona lokho konke olotsha abantu bakukhipha lapho kuvele lapho esithombeni kubonakala alibakhiphani okungashutwanga ngamakamera bethi bakhipha ontokolotsha berobha abantu abadala phakama mthwakazi lapho uphuthume khona kugodlwayo lapho uyobona ukuthi kwenzakalani lapho labantu laba hayi amelanga ivunyelwe lento leyo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elesithumele nge WhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela ke balaleli lingathuki njalo lingasiphi imbiko ekhuthaza ukuthi abantu bazondane emphakathini. Siyabonga.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma e Voice of America at the Washington DC.
Umchuchisi welizwe leMelika umnumzana Merrick Garland uthi ugatsha lwakhe solucele umthethwandaba ukuthi uveze ukwatholakala emzini kamnumzana Donald Trump ngamapholisa eFBI ngolwesibili. Imbiko ethulwe zinhlanganiso zezindaba izolo ebusuku ithi amaphepha atholakale emzini kaTrump ngaphathelane lemfihlo yezikhali zenuclear. Iziphathamandla zebandla lama-Republicans bezikhonona ngokwenzakalayo emzini kaTrump eMar-a-Lago zisithi kumele uhulumende achasise ngoba kubonakala njengathi uTrump uyahlukuluzwa. Kodwa uGarland uthe ugatsha lwezomthetho kunye lamapholisa e-FBI abasekeli hlangothi njalo abakwenzayo kusemthethweni. Ngokunjalo uGarland uthe bazacela umthethwandaba ukuthi uveze kusasa ubufakazi obabangela ukuthi bayeguduza indlu kaTrump njalo lokuthi amapholisa atholani ngemva kokuguduza lokhu. Kodwa amagqwetha kaTrump abikwa esenza imizamo yokwenqabela ukuvezwa kwalobo bufakazi kumthethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe nocubungula ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ngokubona kwami ngibona ngathi bekungeke kwenzakala ukuthi iFBI iphongusukuma nje iteam iyahlasela emzini womdala ubaba uformer press ambone. Ngibona ngathi kulento sibili enkulu efihliweyo khonaphana iyafihlakalayo khonaphana. Ngoba ngathi uyakhangela ubusuka kwakhe ubaba ngale e-White House kwaba ngumthudulo ngoba yena wayengaziboni esuka, wayezibona ehlala, wayezibona ewinile, ezibona elokhu eqhubeka ebusa iminyaka le eminye emine elandelayo. Kwase kusenzakala ukuthi i-system yalapha nxa kuyikuthi usudliwe, usudliwe. Nxa esesuka laphana uyananzelela ukuthi kulezinye izinto ezingamelanga zibone abe sesithi ayithathani lokhu nalokhu kuhambe emzini wami kungaya ngale akusoze kube la muntu ozaphinda akubone lokhu yiko kwenze khona ukuthi basuke ke laba bathi hayi khathesi ke sesisiyathatha ke thina nxa ulalela bamnika ithuba lokuthi kakulethe ezikhathini eziningi sokuphosa kwedlula umnyaka khathesi beyokelesithi lethe izinto lezo kazanga azilethe laye wazinika igunya lokuthi bazazithatha ngathi zabona ukuthi bazazithatha bagcine besithi sesisiyazithatha ke ngenkani khathesi
manje njengoba siyabona bana udaba lolu lungani soluphe umnumzana Trump usekelo ikakhulu kuma Republicans amanye kade bemsola sebengani bayamzwela ngalokho ayenziwe khona ukubona njani wena lokho
lokho kokuthi sokungathi kumnika amandla uTrump ungakhangela indaba zika Trump zixubene zinenge kho lokho okwenzakeleyo mina ngibona ngathi isivunguzane nje isivunguzane esiphephukayo esisuke saqubuka saphephuka ngakukakhanyi konke uTrump akwenzayo okufanele ukuthi abe lamacala kukho kanti nxa bona abathi bona banika uTrump isupport yona leyo kutoka kona ma-Republicans asemsupporta i-interaction liyana eyenzakala e-White House ukuchaywa kwe-building liyana kungenwa kuchaywa amapolisa kusenziwa konke lokhu mhlaka 6 January bakubona njani bona bathi bona kurayithi khonokuyana wayesenza into erayithi khonaphana akulato erayithi khonaphana khonaphana ngikhona kuzaphuma anti kakukaphumi khathesi lo ngibona ngathi isupport nje eyakhathesi kuyakwehla futhi kona ukukukhwela kona kuyakwehla kwephansi kuphinde kubuyele kutheni kwahamba njani ungakhangela ama-Republicans asiwo majority phela yabantu balapha e-America abantu abayi-majority bakhona bahlezi bathule bakhangele
lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ingcwethi yecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Texas khonapha kwele Melika. Big Nas sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakayihlekwani ke sikhangeleke inhloko zezinye zindaba ebesilazo amapholisa ancitha imvumo inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ukuthi itshengisele
isiphithiphithi esigabeni sebulilima lapho kulokhetho lwama-by-elections okudinga amakhansila amathathu ekuqaleni kwenyanga ezayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye ntambama, kodwa ekuseni siyadibana ngomvulo. Libe lempela sonto elithukela.